Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 2 kuLwezi 2024 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje,
ukhetho lweMelika luqalise kakhulu ukungazwisiseki emveni kokubana uTrump eseluzile laye ethubeka izakhe izikhalazo kodwa wangandakwa.
Sebelungiselela ukugqiba umkankaso wokhetho oluzaqhutshwa ngolwesibili eMelika, kulabanye abakhonona ngendlela oluqhutshwa ngayo.
Ukhetho lweMelika luqalise kakhulu ukungazwisiseki emveni kokubana uTrump eseluzile laye ethubeka izakhe izikhalazo kodwa wangandakwa.
Kodwa kulabanye abathi akula kuqilibezela kukhetho lolu njengalokho okukhulunywa libandla lama-Republicans. Kusigaba semaphandleni namhla sixoxa ngezifundo ze-heritage based curriculum ezikhathaza abazali besicamfundo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Sebelungiselela ukugqiba umkankaso wokhetho oluqhutshwa ngolwesibili eMelika, kulabanye abakhonona ngendlela oluqhutshwa ngayo. Umsekeli kamongameli unkosikazi Kamala Harris wokubandla lamademokrats lwayengumongameli umnumzana Donald Trump bathi sebekhankase okwamagama, ngakho-ke sebelungiselela ukubona okuza kwenzakala ngosuku lokhetho. Okwamanje abakubandla lama-Republicans bathi kulokhu kuqilibezela kukhetho lolu, kodwa abakubandla lamademokrats bathi lokhu yikho xathu okwenziwa nguTrump ngesikhathi sokhetho ukwenzela ukuba engemukeli impumela yoyalo enganqotshwa. Bakubona njani abantu beZimbabwe okwenzakala kule Melika ngesikhathi sokhetho? Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxele umnumzana Greta Sibanda, umsekeli kaTrump.
Ukhetho lweMelika luqalise kakhulu ukungazwisiseki emveni kokubana uTrump eseluzile laye ethubeka izakhe izikhalazo kodwa wangandakwa. Ezinye izinto engizinanzelayo ukuthi khona kutshuthi iAmerika vele laye futhi sifuna ukuba njengento yeZimbabwe, nale ukuthi abantu bangathi hayi lapha sibonanga kuhle balise babe sebedingelwa amacala amaningi kakhulu. Yikho engunanzelayo ukuthi mbona ukuthi ukhetho lweMelika lungathi solufuna ukufana lolweZimbabwe, lapho abantu abangavunyelwa khona ukuthi bakhulume lokho abakubonayo. Ungathi uyakhuluma lokho okubonayo usudingelwa amacala amaningi kakhulu, okuyinto eyenzakala nalapha eZimbabwe kakhulu, ukuthi khona ungathi uthi wena uyathengana hayi lapha kangizwisisi kahle ubususiba ngumuntu omubi, okuyinto embi kakhulu leyo. Kodwa-ke hhayi loba kunjalo nje, kodwa lwemele kukhetho lube lungathi luba nganeno, ngoba hhayi asiboni ukucatshiswa nje kwabantu. Loba nje kathesi kuBiden sikubonile ukuthi uBiden kazangabe lesibindi usebenzise kanye yona lindlela esetshenziswa e-Afrika, eyinto embi kakhulu leyo ukuthi abantu bangavunyelwa ukuthi bakhulume abakubonayo.
Yes, siyakhumbula ke baba Sibanda, umnumzana Donald Trump wahambisa indaba zakhe emthethwandaba. Imthethwandaba yonke singathi yathi akula daba lapha, akula nto akhuluma ngayo. So ke khonokho insolo yakhe, so ngani uyaphonga ubanda nje le nkuni ezibolileyo abasehlanganisa lo mnyaba onganovuthiwe. So ke khonokho ke ayisikokuhlupha yini?
Into le yinto ehluphayo kakhulu, kodwa insona kuyafanana lakhona ukuthi lapha kade sochamisa bathi khona bona hayi lapha ukuhambanga kuhle, kodwa amakhotha afika athi hayi uvele lapha ngitshele kuhambe kuhle. So uTrump la uyatsho ukuthi khona hayi amakhotha la a-captured lawo, akazi ukuthi khona kwini osokusenzakala nje kathe sikudemokrasi yami yeMelika, but isikhathi sonke lesi ube ukhanya ukuthi kathi kwini okwenzakalayo. But lapha kuTrump la mina ikakhulukazi ukhetho oludlulileyo iMelika kimi inyanyisile kakhulu, ikakhulukazi uBiden, ukuthi uBiden namakhosi akhe babe ngabantu abafuna ukuma bathi uTrump kakhulumi lutho bachithe amacala akhe. Uyabona, yiyo kanye into eyenzakala la kathi sina sikhuluma nge-captured judiciary. Uyayibona indaba ekhona nawo manje,
kodwa manje kukhanya ngazani abantu abasemthethwandaba kuSupreme Court bavele ngabakaTrump abaningi bangikhona, kodwa labo bathi kodwa lokho akuphanyekayo kayisikho khonapho-ke ngathi
ye mina angalo ukuthi khona ama ngoba amakhosi anti vele iwa bathi khona iwo awukucina abantu bokucina abazakhuluma abantu final decision but eqinisweni kathezi kimi konokuthi khona ngabaka Trump kuyangimangalisa lam lokho kuyangethusa ukuthi bangaba ngabaka Trump kumbe indlela yokugcona kuphela uTrump la ukuthi no Trump laba ngabantu bakho labo elizwana naye kodwa mina nxa sithi ngiyabona mbonani uBiden kaphathanga kuhle indaba into lesi yayibona iyenzakala lase South Africa kathesi kuyalandelwa abantu nxa usuphuma esihlalweni suqalisa ukulandelwa ngamacala lawo kuthiwe ulalela icala ulalela icala which is not good kimi mina nxa ngisithi ngiyawukhangela ngiqathanisa le democracy esemele ukuthi hayi no umuntu nxa wadlula kungela macala lawo kanti kuyini okwenza ukuthi kathe siliqala ukukhuluma ngawo ngoba amanye amacala akhona ngamacala okuthiwa ayenziwa before engabe la ngupresident lo Trump but kathe sevuswa avuswa ngaliphi
lo ngumnumzana Greta Sibanda umsekeli kowayengumongameli weMelika umnumzana Donald Trump sixoxe laye ekobulawayo sixoxe njalo lo mnumzana Fortune Mlalazi othakazelela ibandla lamademocrats
uma siqathanisa ukhetho lwase-America lo lweZimbabwe kulo mehluko omkhulu kakhulu kwesinye isikhathi kugcina kuzwisa usizi nxa sisibala ama-elections thina uma sibala ama-elections kule violence kulokwethuselana kulokufa lokufa abantu bayafa sibone izingatsha zikahulumende or ama-state institutions esetshenziswa libandla elibusayo okwehlukane kakhulu le-America i-America bazithi bangama-champions e-democracy ngezinye indlela bayazama ukubana abantu babe free ngesikhathi se-campaign ngesikhathi sokhetho le-after isikhathi sokhetho okungenzakaliyo elizweni laseZimbabwe njalo uma siqathanisa indlela ama-votes ahendlwa ngayo e-America uyachuza ukubana ufuna ukuposta eyakho i-vote or ufuna uhambe e-polling station i-process yangkhona imgceke njengempaba nembuzi ngethemba usibandi uyakwazi lokho kuyinto ebasegcekeni lanxa abanye bangakhala of course ukhetho olunye ngalunye ukhona ozakhala athi uqiliwe lanxa engaqili umuntu kulula ukubana kutholakale ngoba kulama stages akhona wonke ama stages okhetho lwe-America a transparent
kodwa ke umnumzana Trump labanye bathi kukhona ukuthi amanzi amnyama lapho ungakuthatha njani kona
mina ngicabangela ukuthi okwenza bakhale njalo yibesaba ukudliwa nxa uvele usubona ukuthi insoro kayisahambi ngendlela yakho uyahle uqale ukukhala ngokuthi sengitshontshelwe lanxa ukutshontsha kukhona kunzima ngoba into yonke i-transparent ukukhala kukatrump kwehlukile lokukhala kwabasezimbabwe lokukhala kwabochamisa ukuthi sesitshontshelwe ngoba okwabochamisa eZimbabwe kuyakusegcekeni ukuthi umuntu lapho utshontshelwe inyona sabona ama-polling station mepha ngu-4 kulama results afanayo abakuthi identical results same number of ama spoiled ballots same number of ama-number opposition lawa ruling party ephezulu khona so okweZimbabwe kuyanyanyisa okwangale yebo kungaba lama discrepancies especially nxa uhendla ama millions and millions of ama votes yebo akusuze kuswelakala ongakhala
singathi ke leZimbabwe lingafundani ngokhetho lweMelika
kufanele nje sifunde into eyodwa ukuthi abantu kabakhululeka lokhuyana okwalelwa ngoJoshua Nkomo ukubana abantu kabahambe bayezivotela one man one vote kungazukaba lenkinga nje
baba Mlalazi ungathini ngakhona ukuphanyekwa ngumnumzana Donald Trump emthethandaba yafika khona ngale bethi hayi akulalutho la kambe kungabe kukhona okungani akuhambe kuhle
kulo bungozi obuthile ukuthi sithi thina uma icala selikudlile emthethwandaba usosithi i-judiciary i-captured ku-synonymous nabantu abanjengabo-Trump labanye amahlongandlebe in general lokhu kangizami kubalekela ukuba captured kwe-judiciary kodwa ngithi mina abadala ngitsho lasesindebeleni babethi icala kaliboli ungenza icala ungangeni uba mongameli ukusungena uba mongameli u-enjoy i-immunity ngizwana ukuphuma icala lakho kufanele likulandele lokhu kuba yisifundo kubathungameli abanjengalaba abaseZimbabwe ukuthi ngolunye usuku ingalo ende eyomthetho izabafinyelela. Akula muntu okuthiwa uwabhava umthetho, wonke umuntu nje. And then ukuba sesiba namakhesi lawa adelethwa ngu-Trump awe ama-electoral petitions. Umthetho wandaba wase-America ungumthetho wandaba ophezulu kakhulu, njalo lamajaji acubungulwa outside court ngezinqumo ababezenze. So sabona ama cases amaningi echithwa ngumthetho wandaba. Kuzoba nama cases akhe Donald Trump amacala ayenza engu-president anjengalawa eselona agcina ewa-convict. Okusho ukuthi ungafuna uku-abuse ipower ungu-president, mzwana uphuma kuzamele ulandelwe ukuze ube accountable. Ukhumbule iprinciple ye-justice yokuthi you are innocent until proven guilty by a competent court. Okusho ukuthi akula muntu ofala esabe ukuya e-court. Wonke umuntu ufanele abe nelanga lakhe e-court ayezigeza uma engelacala. So abantu anjabo Donald Trump abangafuni ukuba accountable, abacabanga ukuthi bona ngenxa yemali yabo akufanele babuze imibuzo ngoba bakhulu. Kufanele kugcine ende kube yisifundo ngitsho la kuma-African leaders, especially ehlangothini langakhi, ukubana ngolunye usuku hayi zizakhala.
Lowo ngumnumzana Fortune Mlalazi olandela ibandla lama-Democrats obexoxa ke-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa.
Lamlela ndwandwe,
lamlela ndwandwe, lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela namba wakhube mbula.
Weze maphandleni, abazali babafundi esabelweni seMatoreni North bathi bakhala ngendlela yokufundisa entsha yesiko ethulwe nguhulumende i-heritage based curriculum, abathi ingwalo zayo azilotshwanga ngolimi lweminye imihlobo okuluqondileyo. Kubika uNokuthaba Dlamini.
Unkosikazi Namakawu Mobita ohlala eVictoria Falls uthi heritage based curriculum le anduba iphumeleliswe kubafundi kwakufuze ukuba aluba kwaxoxisana lezikhwicamfundo labanye abalolwazi ngezamasiko kanye lolimi lwezinye indimi.
Igxile kakhulu kuma-cultures angekho emathebheleleni, okwenza ukuthi imibuzo ama-homework aphiwa ngabantwana kube nzima ukuthi siwaphendule. Njalo le ngwalo ezisebenzisa ngabantwana, especially ingwalo zolimi lwesiNdebele, azibhalwa ngabalobi abemathebheleleni.
Umnumzana Nkanyiso Moyo laye uthi ingwalo lezi kazilotshwe ngabantu abalolwazi lwendimi olujiyileyo.
Ngiyakwazijabulisa because abantwana yezwa ukuthi into le ebhaliweyo lapha ayizwisiseki. Ukwathi umntwana kubalele, so wena ungaboni lapho obhale khona yathi ingqa umntwana wakho ngeyodada, kanti ubala into ebhalwe ngendlela engaqondanga.
Lokhu kukhathazeka kulandela umhlangano oqitshwe ekuqaleni kwevikile owabaphathi bezikolo emfundweni ephansi abathe gwaqa eVictoria Falls ukuzocubungula iheritage based curriculum eyasungulwa ngenyanga kaNkwenkwezi lokukhangelelwe nguhulumende kubaphathi bezikolo ehlelweni lolu. Umnumzana Akuneni Maphosa, umongameli wenhlanganiso yababalisi eZimbabwe Teachers Association ZIMTA, uthi ziningi indingeko uhulumende zeyazifeze okubalela iholo ukuze i-curriculum le ibe lempumela enhle.
Okwakuqala kumele umphathisikolo we-primary akhuliswe afakwe endaweni yakhe efaneleyo. Okungangathi ukukhuliswa kwakhe kumele kukhulise isikhundla sakhe njengomphathisikolo, ahlonitshe abe umphathisikolo wayizulu ohloniphekayo esigabeni, ebantwaneni, yasezakhamizini lapho asebenzela khona.
UMaphosa uthi ku-heritage based curriculum uhulumende kufuze abeke eceleni imali ethe xaxa kwezemfundo ukuze kutholakale ingwalo, abafundisayo, izakhiwo lokunye.
Okwakuqala sikhangele nje ukuthi kumele ababalisi bafundiswe, bangene kuma-trainings nama-workshops, bakuzwisise ukuthi i-heritage based curriculum le ichoni, imele iphathwe njani, imele ifundise njani. Kulokhu kuqhakathekile asimelanga siphonge ukucabangela nje ukuthi ababalizi babe bahamba emakolitshini bafunda indlela zokufundisa bayakwazi ukuthi lokhu bamele bakuphathe njani.
Emhlanganweni lo umnumzana Richard Moyo ohola isabelo semathebheleleni notse enhlelweni zikahulumende utshele abaphathi ukuba uhlelo lwemfundo lelubalulekile. Amazwi akhe ethulwe ngobe libamba lakhe umnumzana Thapira Mugoria.
NjengeZimbabwe abantwana kumele bazi imvelaphi yethu ukuze bayilondoloze kusasa. Ngikhuthaza lonke ukuba libafundise ngokupheleleyo uhlelo lolu.
I-heritage based curriculum le yathulwe ngemva kokusolwa kwe-continuous assessment learning activities kala ngenyanga kaNhlolanja kulandela ukusola kwabazali ukuba ingumlandi kubafundi kibo kanye lababalisi. NginguNokuthaba Dlamini we-Studio 7 ngise-Victoria Falls.
Okwamanje sike sizwe okwethulwe nguSithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Namhlanje sixoxa lo nkosazana Victress Mathuthu, isiphathamandla senhlanganiso yezim imbokodo ekwele South Africa, yona esanda ukuphathisa abantwana eZimbabwe ngempahla ezithile zokusebenzisa.
Inhlanganiso yakho yayisithe izaphathisa labo abakwele South Africa. Selibuyele njalo kunhlelo zokuphathisa abasekhaya.
Free registered, not South Africa. So, all this is coming, this is a lacuna. la South Africa akukhonjwe kuyinto enje kakhulu ekuvele nje iSouth Africa life lemvumo yokuthi sisize lapha labantu bangasuka seZimbabwe noma bengasuka eSouth Africa noma ngasemagama okuya ezilongumuntu engumuntu ongumama ekinsizo silandelela isize kakhulu
kulamanye njalo amantombazane lawa aphathisayo njalo lahamba lemkhosini wenkosi umzilikazi ungathe fahlafahla ngakho ngamafitsha
thina njengabomama sigesti kakhulu la eSouth Africa kodwa sidlela kakhulu kwamthakazi singabantu bakwamthakazi umgubho wenkosi umzilikazi siwubona uyingxenye yethu bathi kumele sibe yingxenye yawo labantwana abantombazana asakhula amancane nawe esiwagendileyo abekwazi ukuthi ukhona umgubho wenkosi umzilikazi abekwazi uyingxenye yamasiko uyingxenye yobuyithile njengobesikhandile sibonakale sise ngomzilikazi day into esiyenza minyaka yonke into esizaqhubeka siyenza sile nhlelo ezikhona njengokuthi kahleni ngodisemba kuyaziwa ukuthi kumele siyahamba siye esikolo siyenikeza ama-sanitary pads sizoya esilobela umali secondary school yenkayi ehombane secondary school sizabe si-updatha nje ukuthi inhlelo zakhona zihamba kanjani kuya lesikhathi
Leyo bekuyingxoxo loNkosazana Victress Mathuthu isiphathamandla senhlanganiso yeZim imbokodo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha lilami usithandekile Mhlangani khonapha eWashington DC
siyabonga kakhulu usithandekile Mhlanga ungadinelwa kusasa sonke isikhathi sohlelo liphuma lendaba lithone lendaba
Langala phuma lendaba Langala phuma lendaba lashona lendaba Langala phuma lendaba Langala phuma lendaba lashona lendaba
Ikudibana kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba Igama Muntungameli Nkomo Namhlanje sixoxa ngokwanda kwamacala okubulala elizweni. Phose nsuku zonke amapolisa ethula imbiko yokubulalana kwabantu ngezizathu ezichiyeneyo. Abanye ngabafela etshwaleni ngokugwazwa kuthi abanye ngabaganyulwa ngitsho langabantwababo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa nomfundisi usenisibanda.
Udaba lokubulawa kwabantu singaluthi nxa siluxhuma mbona mina kubuyela ukuthini abantu abaningi sebezama ukuthi babalekele udubo ngokuya nathi utshwala kumbe ngokuthatha izinto ezidakayo ezenza abantu abaningi begcine bengasakwazi abanye ingqondo zabo zize ziphambane njalo siyananzelela ukuthi sokube le ndaba eziningi zabantu abalwa ezindlini esingathi ngesilungu ama-domestic violence ukuthanga kwabobaba labomama ukudilika kwemitshato lokhu kusenziwa izinto eziningi ukuwa komnotho kukhanya njalo lokungathembeki sokwanda ngakho ukulwa okwenzakala ezindlini okunye kuba lokuthi lobuhlungu bokuthi kugcina omunye umuntu selahlekelwa impilo yakhe njalo siyananzelela laba abathatha izimbanje kumbe okunye okuchiphileyo kodwa okudakayo kakhulu kwenza ukuthi umuntu lapho abalwa khona umuntu akwanisa ukuthi agcine ebulala omunye
Laba othola umuntu egamule umzali wakhe wambulala kuyabe kuhamba njani engqondweni mfundisi
okunye ubugebengu bebe sobukhona sokusiba khona lokuphambana kwengqondo kwabantu njalo okunye kutshengisela ukuthi umuntu phakathi kwakhe uyabe lolaka lwezinye izinto olubandezekelekileyo kodwa soluthola isikhala sokuthi luphume kufanana njengevolcano ukuthi kuyabe sokudubuka-ke khonapho sokusiba nzima umuntu oseduze sesiba engozini enkulu kakhulu kuyingozi njalo esinanzelela ukuthi ngenxa yokuthi abantu abatholi omunye umuntu wokuthi bakhulumisane laye ngento eyabe imhlupha ugcine eqedela ulaka lwakhe lonke komunye umuntu oseduzane laye kuba lusizi kakhulu nxa sokwenzakale ngaleyo ndlela
Ukwesulwa kwesigwebo sentambo okufuna ukwenziwa nguhulumende ubona kungumqondo omuhle yini
Nxa umuntu esona uyafika esigabeni sokuzisola isikhathi esiningi nxa ukuwasebenza abantu ababotshiwe uyananzelela ukuthi umuntu uyafika esigabeni sokuzisola kodwa kwesibili kwezinye isikhathi siyabe singakwazi kumele ntsho siyananzelela ukuthi lalabo abacubungula ukuthi ngubani oyenzeni kuba lokuphambaniseka okwenzakalayo kwezinye isikhathi kugcine kubulawa umuntu uyabe vele engawonanga lutho kwezikhathi kophela siyasibone sokuxolisa abantu ukuthi umuntu useqolisa ukuthi hhayi siyaxolisa ukuthi ube wabotshwa kodwa wona vele ungawonanga ngakho-ke okwesigwebo lesi sokulengisa umuntu ayisikho okungamisa ukubulawa kwabantu okungamisa ubulawa kwabantu yikuncedisa abantu ukuthi siye lapho kule mpande yakhona ukuthi kanti kuyinokwenza umuntu waze wacabanga into enjalo hhayi kuyabe kuqakatheka ukuthi sikulungisenini phakathi kwamahlaba ezulu wonke ukuthi kube le ndlela le ndawo lapho umuntu angaya khona ekhulumisana lomunye umuntu ukuthi hhayi mina ngizwa kuhle ingqondo yami ididakele kule nto enje engihluphayo maybe lumbe lo nkosikazi asisazwanani bathole umuntu obancedisayo ngoba singakhangela abantu ababulalana abaningi abantu abathatheneyo njalo-ke abajaha abe ethethe okudakayo
abomthetho bona ungathi bawaphatha ngemfanelo yini amacala okubulala
mbona mina eZimbabwe kuyazani asibili abomthetho wandaba amapholisa babezama ukuncedisa but isikhathi esiningani siyakwazi ukuthi amapholisa nxa yobuya kavele sokonakeli abantu besalwa laphana kwezinye isikhathi abaripoti ngoba kube lo muntu okukhangelayo kuyabe vele sokonakela indaba langale emthetho wandaba bayazama siyasinanzelela ukuthi kuyazana sibili kusetshenzwa ukuze abantu bakhuthaze ukuthi bakhulumisane njalo bengayenzi ubugebengu obunjalo hhayi kanti njalo kulo mlando emabandleni ukuba abafundisi bebe babangenayo ezigabeni bencedisa abantu ngoba yumsebenzi wabo abafundisi okuncedisa abantu lokuthi belalele nxa umuntu elodubo kwezinye isikhathi umuntu nje abefuna omunye umuntu ukuthi alalele ukuthi uduba ahamba kulo yiluphi abesencediswa-ke ukwenzela ukuthi aphume phakathi kwalowo mjibila abesengenekiwe
hhayi siyabonga mfundisi lolo bekuluhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba besixoxa lo mfundisi usenisibanda thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkomo
uhlelo abaculi bethu liviki sihamba lomculi osachathulayo uLindokuhle Ncube ozibiza ngoMr. Lindokuhle the King of Voice lapha uphethe idlalade lakhe elitsha elesihloko esithi ugubha lwenyosi
Sanibonani balaleli ekhaya ngizalwa eGwanda endimeni yomculo ngaqala ngo-2018
ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
ngikhona lapho online ungabhala uthi khona Mr. Lindokuhle Ncube the King of Voice and then ingoma ziyavela laphana and then uma udownloada noma ngithi ukuviwa kwakho ingoma yami A1 unginikeza nje u-R1 ngoba ngavula i-akhawunti yokudayisa online kanti-ke ababefuna ama-USB noma ngithi ama-CD noma ngithi ama-DVD bangakwazi ukuthi bangithinte ku-079-4042-624 ngise-South Africa okwamanje
ubachiyela waphamazi abalandeli
lingathengi lawo ama-CD abo-R10 lawo adayiswa esitaradeni abanye bathi ngama-pirates abanye bathi imkhopho bangawathengi lama-CD
lapha uphethe idlalade lakhe elitsha elesihloko esithi ugubha lwenyosi singakehlukani izihlobo sike sikhangele ezinye zezihloko zendaba ebesikhokhela sebelungiselela ukugqiba umkhankaso wokhetho oluza kuqhutshwa ngolwesibili emelika kulabanye abakhonona ngendlela oluqhutshwa ngayo kodwa kulabanye abathi akula kuqilibezela kukhetho lolu njengalokho okukhulunywa libandla lama-Republicans. Hayi ke lamhla simalapha kuhlelo lwethu olivalisa ngenjabulo ngumthembo osithembayo uKips Dube lilani.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.